kubakathekileke kwikho kakhulu kuyedlula zonke izinto lokhu yikuthi abantu banikwa ithuba lokuzikhethela ngokunjalo akukhathalekile ukuthi amasizini ngaba maningi kanganani njalo akulakuxokozela ibandla lethu lezanu p f likhetha ukuthi abantu bawazikhethele izithunywa zabo kungela kuphanjaniswa kodwa kulabanye yes kuliqiniso ukuthi abanye bebefuna ukuvalela abanye kodwa ikhomishini yethu ekhona phezulu ngalo mkhokelo phezulu ithi abantu bengavalelwa abantu bengasabhuthi emasizini noma emaningi kanganani bazahamba beyehlala phansi ikhomishini ephezulu ivete kuhle abantu ukuthi bayenelisa yini ukuthi bangene ngama-guidelines abekweyithatha ngoba sobongokuthiwa kungathiwa uyangenwa hhayi kodwa kule ndlela phela iphathi yalishilile ukuthi umuntu wonke nje okwalifayayo uyakwalifaya laphana ngama-guidelines ayethulwa iphathi lawo
makhumalo siyazi kubandla lenu lani liphakathi kokuqhuba uhlelo olufanayo njalo baningi impela abafuna ukuncintisa liluphatha njani lani lolu daba
njengebandla le-MDC elikhokelwa ngubaba u-advocate Jamisa sesikele abalandeli bethu abakuma-structures ethu ukuthi abazizwa bele ntshukuntshu ukuthi bafuna ukumela uzulu wasezimbabwe sibakhiphe ekugqibeni lobo isikhathi sesifikile ukuthi babise ama-CVs abo ebandleni lethu siwacubungule kodwa sonke siyazi ukuthi izihlalo lezi ngasoze zanele ama-CVs angenileyo kodwa esikukhuthazayo yokuthi kuma-structures yethu abantu abahlale phansi bakhulumisane esithi ngesilungu i-consensus kodwa kakutsho ukuthi siyabafosela ukuthi bakwenze khonokho nxa kwehlule i-consensus leyo sesizathatha ama-CVs lawa siwakhangele silandela imigoqo esiyibhalileyo njengebandla epha abantu abafuna ukumela uzulu epalamende kumbe ekhanseli silandele umgoqo singabona umuntu ofake i-CV ehambelana lemigoqo leyo esiyifunayo kodwa bebaningi esikhundleni esisodwa kulapho-ke sesizahamba-ke kuyona leyo i-district uzulu ayekhetha-ke inkokheli abayifunayo ngaleso sikhathi
babugawule bakhona abanye abangamalunga edaleli ephalamende kubandla lakho abavinjiweyo ukungena kuma-primaries abathi bavinjiwe ngoba benakanelwa ukuthi ngamalunga e-G40 ungathini ngalokho
lezo ngezangekhaya ntungameli anje yabona umuma esiphuma kiwo ulakhona okwalo kuyizinto kade kuhluphahlupha kuyokwahluphahlupha njeba sikhathi sesikuleli banga angeke ngikubalekele khona ukuthi kungaba labanye abangathi befuna ukuthi bevalele abanye abababonayo ukuthi bengabadla ekhethweni kumbe abafunwa ngabantu ebaningilaninga loko kungabakutholakala kodwa kade ngingakahlangani lakho ukuthi ngikuzwisise ukuthi ngabe kwenzakale ngathi khonokho mbesengisithi ngabe kade sengikunika impendulo ukuthi kodwa ngokubona kwami abantu nje abayisaba abanye abantu abangabadla ekhethweni lapho
makhumalo ngize kuwe kwelakho ibandla sesibonile kwezinye indawo uthola kulelunga ledaleli lephalamende elisebenza gadalala mpela ngiphe umzekeliso kuloo mama ujesi majome ligqwetha uyasebenza kanzima kodwa bakhona abanye abafuna ukuncintisana laye kuma-primaries liluphatha njani udabulu nje
akukhethelanga ukuthi ungibandlani nginje nxa sibaningi nikuzamele sihambe ku-primary relation so sokuqakathekile nxa akade esebenza u-honorable wethu i-district yakhe izambisela ngoba ubesebenza kuhle labo
ungayigqiba uthini khonapho babugawule
abanye bethu laba abangani bethu laba kwezinye amanye amaphathi ayisola primary ngabona kwesinye isikhathi lapha i-MDC thinsithi yenza ama-primary bethwala abantu ngezimota besiya basawo kusenta eyodwa ye-constituency wona yabethwala uyabe ngomunye ucandidate ethwala abantu bakhe lowo omunye ongalama-resources ahlaya ehluleki kodwa efunwa ngabantu so ungakhangela ikwenti labo babengakhondakta ama-primaries asiyo i-election ikuriga lokho ama-primary ngendlela enjalo
kwigqibe mamakhumalo nansi indaba ugawule uthi akulama-primaries eliwenzayo lenza amadlwane nje liyaqilibezela
singathini ugawule vela ebandleni eselibulele ilizwe sesisifa ezibhedlela kakula mithi basiqambela amanga ukuthi odokotela amasosha ayabuya ezibhedlela empilo abantu bafa ekuseni emini ntambama beswela yena nje udoko odokotela besehluleka ukubabhadala imiholo yabo besebenzile ngensuku zanamuhla. Antabethu bayezikole ema-university zidengisa izindlu lenkomo ukuthi labo babe ngamadokotela. Ubone ibandla likababugawule libhadala abantwana bethu ama-$200. Kwelethu ibandla kasithwale abantu, uyazibonela laye okwenzakala kulezi nsuku kumarali yethu. Asithwale umuntu laphana ngumzwangedwa, ngoba umntwana waseZimbabwe usesidla luklubhu uma ngoyiselala eziko, ngina likhomba ngowaphakathi